Sika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kungolwesine emhlaka 20 kumpalakazi 2018 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
thina sisukele siqalele emtari lapha desine conference yethu ye-Agamated Rural Teachers of Union of Zimbabwe. Saqala sisuka lapho-ke sahamba ngenyawo indlela yonke sisuka komtari, sihambela ukuthi sifuna ukuthi imali yethu esiyiholayo ibuye ingama-US dollars akhona ingamabhondi.
Ababalisi bemaphandleni abangamalunga enhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bafikise ugwalo lwabo lwezikhalazo kumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namuhla. Imuli kamoyi umnumzana Morgan Tswangirai ithi inkonzo yesikhumbuzo sakhe iza kuba eHumanikwe eBuhera mhlaka 14 kunyanga ezayo. Abantu abaningi bathi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla eZimbabwe ngenxa yokutshabalala komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi bemaphandleni abangamalunga enhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe abake babotshwa befola endleleni kunsukwana ezedluleyo lamhlanje benelise ukuthiya ugwalo lwabo lwezikhalazo kumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Izikhalazo lezi zigoqeleswa ukuthi kumele baholiswe ngedola leMelika. Kubika uGibson Bebe.
Ababalisi bemaphandleni bebehlabela begida betshaya ingungu befuna umnumzana Mthuli Ncube agcwalise izifiso zabo zokuthi bahlawule isikolo ngedola leMelika. Ababalisi laba basuke edolobheni leMtare mhlaka-9 Mpalakazi betshengisela ngokuhamba ngenyawo beqonde eHarare lapho abafike khona namhlanje belezikhalazo ezithile ezigoqela ezeholo lokuqonga kwentengo yempahla yokudla. Omunye walaba babalisi obetshengisela unkosazana Sukoluhle Ndlovu owebubi uthe lobanje behlangane lenhlupho ezithile kuhambo lwabo besuka eMtare besiya eHarare benelise ukushiya incwadi yezikhalazo zabo.
Thina sisukele siqalele eMtare lapha desine conference yethu ye-Agamated Rural Teachers of Union of Zimbabwe. Saqala sisuka lapho-ke sahamba ngenyawo indlela yonke sisuka komtare, sihambela ukuthi sifuna ukuthi imali yethu esiyiholayo ibuye ingama-US dollars akhona ingamabhondi, ngoba amabhondi asasekufanele entweni esizenzayo ukubhadala ama-school fees, ukuthenga ukudla. Ijust into ezincane nje sizifunayo empilweni yethu ayisakwani imali. So ukuhamba kwethu njengokuhamba khona ukuthi besihamba ngenyawo sihlangane le nkathazo eziningi kakhulu, inkathazo zokuthi kwelinye ilanga sihambe siyefika singadlanga lutho. Iwethi umumo womkhathi bekutshisa kakhulu, uke sike sinethwe, kodwa abantu banjani? Abantu baqhubekele phambili bahamba. Okunye okusihlukumeze kakhulu yikubotshwa ngamapholisa, ngoba sibotshwe kabili. Okokuqala sibotshwe sisemarondela, bathi besinjani? Besisenza umsindo, kodwa sithethe sisiye enkantolo. Enkantolo yafika yathi hayi, abantu laba bayekeleni bahambe, abakuhambelayo kunjani, into elungileyo.
Omunye njalo walaba babalisa unkosikazi Christine Jubane owebulilima uthe bazaphenduka mhlaka 7 zibandlela ukuzelala emahhovisini kaMthuli Ncube nxa izikhala zabo zingagcwalisiswanga.
Lapha size letha ipetition kuminister of finance uMthuli Ncube, sinesicelo silezikhalazo ezithize esilazo njengamatitsha, amatitsha emakhaya. So sizocela nje ukuthi asinike iholo yethu mayelana nesifo sezimfundo sesikole amabhondi Ayi sasakhona sasihle.
Ababalisi laba baphinde basola isimo salapho abake babotshwa bavalelwa khona bexwayisa uhulumende ukuba atshiye umkhuba wokubopha abantu abatshengiselayo kodwa laye izikhalazo zabo ngoba sebephila nzima sengathi abafundanga. Ngemva kokuhlabela nokugiya okwamakhola amabili ababalisi laba benelise ukushiya incwadi yabo ngumthuli Ncube yezikhalazo ezimbalwa. Okukhulu abakade bekucela yikuba bahole ngedola leMelika befuna ukubhadala imali yabo yebonus ngokugcweleyo lokuthi kuvalwe ukwehlukaniswa kwemali yama-RTGS nama-foreign currency account FCA. Bafuna njalo ukuba ukhitshwe imali yomthelo eyisilinganiso sokulibile ekhulwini 2% kudola lodwa lapho umuntu ethenga. Ababalisi laba bathe nxa izizo zabo zingagcwalisisanga bazabuthanisa abantu abaningi ezitaladeni ukuze lokhu kugcwalisiswe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ligamoyi umnumzana Morgan Tsvangirai yena owayengumkhokheli webandla leMDCT ithi inkonzo yesikhumbuzo sakhe iza kwenzelwa ehumanikwe eBuyera mhlaka 14 ngozibandlela okuqondana lelanga atshona ngalo ngomnyaka odluleyo. Lokhu kuvezwe isikhulumeli semuli yakoTsvangirai umnumzana Manase Tsvangirai emhlanganweni awenze lentatheli zindaba namuhla endlini kamuyi eStrathaven eHarare. Lanxa umfelokazi kaTsvangirai unkosazana Elizabeth Macheka ebengekho kulumbuthano, imuli yakwabozala ibikwa igcizelele ukuthi kayilwisani laye. Kusenjalo umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa unikeze asebeluphele izipho zekhisimusi ezigoqela amafutha okupheka namuhla. Abadala laba bahlala endaweni ezitshiyeneyo zeHarare njalo bebethe kwaqa eHighfields. Asizweni uChamisa ekhuluma leStudio 7.
Saka ichi chiitiko chatatanga kuparura gorerino asiti nejishu kekuti chiparange nikayose kumaruwa kuzimbataka siyana siyana.
Kungakho ngisithi sesisungule uhlelo lolu lonyaka kodwa sifisa ukuthi lungabi ngolweHarare kuphela lusabalale izigaba zonke zelizwe ukugoqela lemaphandleni. Sithethe asebekhulile abaleminyaka edlula amachumi ayisikhombisa lanhlanu i-75 esifisa ukuthi ngabe naye umongameli Emerson Mnangagwa ukhona ngoba eleminyaka edlula leyo kanye laye umnumzana Robert Mugabe olamana ngabe layo ube khona. Lokhu akusikho kwebandla lethu kuphela kodwa ngakwabantu bonke. Sibathethe eChitungwiza leHarare emawadini atshiyeneyo bengamahlekana baze bafika amakhulu ayisikhombisa i-700. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Abantu bazithakazelele izipho zokudla abaziphiweyo. Le yinyanga yokuphana, kufanele siphananeni, hayi ukuthelelana imvimbano kuphela kodwa siphane lothando.
Lo
ngumnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC ekhuluma leStudio 7 eseHarare. Abasakhulayo ekade bekhangelele ukuba ngabongi labongikazi bathi bathukuthele phezu kwesinqumo sikahulumende esokumisa ukuqatshwa kwabongi. kubika uBathabile Masuku.
Ilizwe lisesimeni esingesihle nxa sikhangele ezempilakahle, njalo minyaka yonke lilahlekelwa ngabonge abaningi besiya kwamanye amazwe ukuyadinga amathuba emisebenzi angcono. Minyaka yonke abongi bangena ezibhedlela ezehlukeneyo elizweni ukuyafundela umsebenzi. Kube kubi kakhulu lapho uhulumende ebhalela izibhedlela ukuthi zime ukuthatha abongi ngomnyaka ozayo. Lo ngumbiko ongemukelwanga kuhle ngabasakhulayo asebelesikhathi bekhangelele ukuyafundela lumsebenzi. Omunye wabo unkosazana Nancy Steven othi seleminyaka emihlanu edinga indawo njalo wabizwa kathathu kodwa eswela.
Kubuhlungu shuwa, iminyaka eyi-5 ngilokhu ngidinga indawo ye-nursing. Ngibizwa for ama-interview ayi-3 kodwa kungenelisi ukuthi ngingene ku-nursing. Shuwa sibili, njalo sebesithi le recruitment le kabasadinga amanesi. Sizabe sikwanise iminyaka eyi-30 singakatholi indawo. Kodwa silokhu silethemba ukuthi sisebenzele i-government yethu. Kodwa bethi khona khona iZimbabwe is open for business. Thina abancane siyenzeni pho. Nxa besithi i-youth yiyo ebambe ephethe ilizwe, kungathi thina kuyithi esizaqhubekela ne-generation yethu. Kodwa singenelisi ukuthi sisebenze. Hayi, lokhu asikufuni.
Unkosazana Nothabo Nyathi yena uthi abasakhulayo bebekhangelele ukuthi uhulumende omutsha uzabapha amathuba emisebenzi, ngakho ke abasakwazi ukuthi elakusasa limi njani.
Thina njengabasakhulayo lapha eZimbabwe besikhangelele ukuthi khona uhulumende lo omutsha asiphe imisebenzi, kodwa izolo sithe sisizwa ukuthi khona hayi, bathi bona sebezakuma ukuthatha abantu for i-nursing nge-May intake. Asakwazi ukuthi manje sizaqhashwa ngayo ngoba khathe sathi sikhanele ukuthi khona sizafaka ama-applications ethu khona lapho, ngoba besokhaya ngani hayi, bebethatha ngendlela abantu bengasabhadali imali lezo ukuthi ungene. Khathe saselalo ithemba ukuthi sizayenza njani thina lapha-ke eZimbabwe njengoba sokumisiwe imisebenzi. Layazi ukuthi uyazama ngapha lokunye kokuthengisa labo futhi bazabe bengavumi bekugijimisa. So asakwazi ukuthi uhulumende lo yena ngokwakhe uvele ucabangani ngathi.
Umnumzana Prince Geza, enye intanga, uthi ukumiswa kokufundela umsebenzi kuphambanisa ikusasa yabontanga njalo kungezelela inani labangaqhatshwanga kwabasakhulayo.
Ya, ukususpendwa kwe-recruitment le kuyaphambanisa kakhulu sibili, ngoba masikhangelele kubontanga labade sebekhangelele ukuthi beqalise i-nursing ngo-2019, ma kuyukuthi sebesuspendiwe kuyabaphambanisa kakhulu njalo kungezelela inani labontanga abangaqhatshwanga abangela misebenzi. Thina sesikhangelele njalo ukuthi siyehlise njengesizwe inani labantu abangaqhatshwanga kwelabontanga. So lokhu kuvele kuyaphambanisa kakhulu njalo masikhangelele kubontanga laba abafuna ukuthi benze i-nursing njenge-career abangasaqhatshwanga ngo-2019, kuza kutsho ukuthi umaso kusiya lapho abazathi beqhatshe khona, inani lakhona lizobe selengezekile sebebaningi. Kunjalo kusho ukuthi asibo bonke abazawuthola lowo msebenzi. So ngibona kungcono ukuthi ngaba kukhangelisisa sibili, bekukhangelisise behlole ukuthi bangathola yini enye indlela yokuthi bathathe laba ontanga bengene, kodwa belungisa njalo inkathazo ezingabe zingaphakathi kwalokho kuqhatshwa, kodwa laba bengaze bakhitshwa kodwa beqhatshwa kwakathesi besalungisa, ukuze inani labantu abangaqhatshwanga kwelabontanga lingakhweli lisiya phambili.
Abanye njalo bathi lokhu ingaba imizamo yeZANU-PF yokuthi ontanga baqale beyefundiswa ngaleli bandla ehlelweni lwe-National Youth Service. Ngomnyaka kuthathwa kathathu abafuna ukufundela ukonga, njalo leli linani elingakhanya lilincane kodwa liyasiza ukwehlisa isilinganiso salabo abangasebenziyo elizweni. Abaningi balaba yibo abangena ezikhundleni zalabo abathiya umsebenzi, njalo baphathisa kakhulu kwezempilakahle ekuqedeni kwabo ukufunda. Abogatsha lwezempilakahle abazange bephendule imibuzo ebithunyezelwe kubo, kodwa ngencazelo abayifake emsakazweni bathe benzele ukuthi bekhangelisise indlela abaqhatsha ngayo. ukuqhatshwa kwabongi sekuleminyaka embalwa kwamiswa nguhulumende, njalo lokhu kumiswa kokufundiswa kwabo kulakho ukubangela ukuthi isimo sezempila kahle sehle kakhulu elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk ukuhlelo asihluzeni bomama namuhla sikhangela amalungiselelo oxolo sihlobo esithandekayo, sikhangela amalungiselelo ekhefu lekhisimusi phakathi komumo ongamanga kuhle elizweni ikakhulu kwezenotho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. So uqhamuke ukufuthelana lokudonselana phakathi kukahulumende wenkazatho owamabandla aphikisayo kwele Malaysia. Umqondisi wekomishini ebona ngezokhetho kwele DRC uthi ukhetho obelumele lwenziwe ngesonto soludluliselwe phambili ngoba kuqhamuke umlilo otshise amabhokisi amaphepha okuvotela ngeviki edluleyo. Abantu abaningi bathi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla eZimbabwe ngenxa yokutshabalala komnotho. Bathi okutanisayo ukuthi uhulumende ukhanya engelalutho alwenzayo olungaqeda loludubo olukoqela ukusilela kwemsebenzi, ukusilela kwemali emabhanga kanye lokudula kwezinto ezitolo. Ukuhlaziya loludaba siyexhume ilunga lezanupf umnumzana Joseph Chuma, lelunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu, yena othi ubunzima obubhekane lelizwe yibufakazi bokwehluleka kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Okwenzakala elizweni kuyaganisa kakhulu, kutsho ukuthi abantwana beZimbabwe kukhanya ngani sizangena kule festive season silohlupho olukhulu, uhlupho lwamafutha ezimota, uhlupho lwemali, uhlupho lwezinto ezithengiswa ezitolo. Luhlupho olukhulu kakhulu imbona ingani uhulumende wehluleka ukuthi alulungise ngalesi sikhathi. Sesizamile-ke ukuthi simnike amacebo uhulumende wezanupf lokhona ukuthi isisusa isiqokoqela singathi Ndlovu ngene ekitchini ibhondi bese libulala zonke izinto elenza ukuthi ifuel ingatholakali, elenza ukuthi impahla zingatholakali. Kathi kunganani ibhondi lelo likhitshwe ngoba ubuya kwalo ibhondi nothi leli lalibuya kuyikuthi uhlupha i-change abantu basebephiwa iziwiji lapha emavinkilini ma bethenga. Nxa ibhondi lingakhitshwa abantu bayasebenza ba-transfecta nge-US dollar, imali izaba khona ethengayo, izinto zibuyele endaweni yazo zibambeke.
Umtshina likhanya lingawubambi kuhle lapha baba Chuma, uyalehlula umnotho uyala akulalutho oluhambayo, kwehlula ngaphi kanti?
Abantu kumele sizwisise njalo sinanzelelisise ukubana ma kukhulunywa ngezomnotho akusakhulunywa ngogatsha oluthize kube ngohlangothi oluthize. So kukhulunywa umuntu wonke egoqelwe ezilongele isizalwane seZimbabwe ubana umnotho uthuthuke. Akusadingakali u-political party X kumbe u-political party Z. So kudingakala ukubana wonke umuntu abuye ndawonye ubanjiswane into leyo ukwenza ukuthi iphushe ithutshe. Lokhu kukhulumela ubana kaningi sisuka sibe le problem yokubana sithatha into leyo yomkhonomi sibona engazathi yinto kahulumende yedwa kube into ezandevu yodwa akunjalo into le ngiyomuntu wonke private sector included umuntu wonke included ama political parties wonke included konabo singabe siloku senza lokwana ukuthi akona ufuna ujikela inyoka iphila izasiluma definitely and yikho kwenzakalayo kathi kwela kithi eZimbabwe
naso babundlovu
ngiyamuzwa kathuma lapho umdzukulu uphosta ivithi kahle kodwa ukukhona lapho emkhutha khona ukhetho kuhanda usakhethwa ukuthi kube levandla elizangena embusweni libuse lelo bandla ilo sokumele lilethe ama policies ukuthi kambe ilizwe kuze liqhubeke lisiyaphambili ama policies angalimuva forward wapi yebo kambe labanye abaseceleni bangancedisa lapha lalapha kodwa into enkulu kathuma ama policies njengoba ngikhuluma ngebond ipolicy yokuqala kwakumele ibe yikudinga lebond umkhulu laye eqeda ukwaphoyintwa engakabi kwazi ukuthi amandla kalawo amandla akupolitic bureau wa-announce ukuthi ibhondi uzalikhipha yikho kwalimazayo ngoba ama-market i-market force yayicabanga ukuthi ibhondi imali umthulu esetheka somali uzayikhipha esengasayikhiphi abanikazi sebemalele ukuthi ayikhiphe i-market yasi-react ukuthi ibhondi yamit mani yikho kukhithika-ke kwezinto yikho kukhwela kwama-rate yikho kukhula kwe-black market yikho-ke singaze sithi sibancedisa njani ama-policies abo kashintshe ama-policies abo angabamahle kuyayenza ukuthi i-market ngokwayo izitshintshe iziklime ibe nhle ibe smart ikazimule i-international community ngokufanayo ama-investors ayabuya kusiya ngama-policies yalaba abasembusweni ama-policies ezanup f yiwayenza sibe sengxakini esilayo
babuchuma uyatsho ukubana kulesidingo sokubamba iqhaza abantu beZimbabwe babambisane kungakhathalekile ukuthi umuntu ngowaliphi ibandla abe-MDC sebetshilo kanengi kini lakubaba uMnangagwa umongameli ukuthi hhayi kasihlaleni phansi sikhulumisane kodwa sikubonayo ungani uMnangagwa akakuthakazeleli kangako lokho ungathini ngalokho
akula muntu ophumele egcekeni njengobaba uMnangagwa sisukela siqalisa into leyi kusuka ekhethweni waze wathi ukuthi iminyanya yakhe ivulekile njalo watshengisa futhi ngezenzo ngokulanda abantu abathiyeneyo abengathi ezithiyeneyo ukubana bakhulumisane kukhulumisane kubonakale waze watsho futhi naye ukuthi naye jamisa ule role yokudlala eZimbabwe le entsha i-new dispensation le entsha esingenile wonke umuntu uyafuneka phakathi khonapho kodwa-ke naw uhlupho lwaselubuya ukubana ubhururu wethu ubaba uJamisa yena instead wasephandlwa yikufuna amandla ngendlela zonke wabe lokhu ephikisa esala ukuthi umongameli welizwe kade sisho ngobaba uMnangagwa despite ukuna wahamba waze wafika edale elezomthetho e-constitutional court labafika khona ngale wadliwa futhi kodwa still kunokuthi avume ukuthi hayi sengihambile ekhoti sengidliwe yekela mbambisane nabanye sisebenze wayalo lokhu etsala
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU PF ubexoxa endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu oyibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kusenjalo abanye bathi akulalutho oluhle abalukhangeleleyo ngekhisimusi yalonyaka nanku kungela mali elizweni kanti lamafutha ezimota katholakale ngokunjalo bathi kabasoze benelise ukwethekelela izihlobo namangane kubika uGibson Bebe
ikhefu lekhisimusi laziwa kuyisikhathi uZulu ayethekelela emaphandleni ukuyagudisa lezi hlobo labangane kodwa umumo waseZimbabwe okwamanje usuchiye iningi labantu likhathele ezikhwameni istudio 7 inazele ukuthi emkambo wembare esilindelweni samabhasi abesiya emtare vela eHarare ebebhatalisa izihambi amadola alitshumi lantathu $13 okuyinhlawulo esiqonge isuka kumadola ayisikhombisa $7 ukuya kobulawayo uvela eHarare abebhatalisa amadola angamashumi amabili lanhlanu $25 isuka kumadola alitshumi lanhlanu $15 kumaviki adluleyo edolobheni leHarare amabhasi abonakala etshona emizileni yokuthenga amafutha okuhambisa okuyikho osokwenze intengo yokugada iqonge umnumzana Leopold Ntini sakamuntu seHarare uthe akasozenelise ukuvakatshela abazali ekhaya ngoba esesabela intengo yokugada amabhasi.
Uyabona manje ukuswelakala kwefuel sokuphambanisa thina sokuyavakatshela imoli over iChristmas le ngoba khathesi khayela amabhasi asekhweza amaphrayisi vele. Ukuswelakala kwefuel ukwenza konke kuhle kukhwela lakhathesi enxane le-$100 bengiyakwazi ukuthi vela namali angabi le mali ngifuna ukuya kobulawayo fuze ngikhokhe $25 ukuya kobulawayo fuze ngibhajethe futhi ukuphendula yabona vele izinto zami khona vele sezidura zonke Christmas Day vele zizashuba.
Liyasavunga ngani sokuqonga kwentengo sesithi abazali bengenethi ukuthengela abantwana impahla zekhisimusi kanye lezimnandi inamnede ezifana lemazowe kanye labo Coca-Cola azisabonwa ezitolo ngoba lawo makampani engenelisi ukulungisa isilinganiso esenela ilizwe. Unkosikazi Ngcobeni Maseko isakhamuzi seHarare ngomunye othi kasenelisi ukuthengela abantu bakhe impahla zekhisimusi ngoba abezitolo sebethengisa ngedola leMelika loba iRand leSouth Africa.
Siyayihluleka ukuthengela abantwana izigqoko lonyaka ngeChristmas ngenxa yokuthi into zethu into sizikhwelile ezitoleni areso ngahamba sithi yathengela umntwana izigqoko uyathola isigqoko sisenza $50 wena ubuthi uthole ukuthi unabantwana abayi-5 unabantwana abayi-5 khonapho bonke bafunani bafuna izigqoko khonapho bathengisa abanye bathengisa amayusi abanye bathengisa ama-runs thina asilawo amaranzi akhona asilawo amayusi akhona esikuholayo ngamabhondi.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Andile Mafu uthi ngenxa yokusikelela kwezinto elizweni abezitolo sebethengisela abantu into ezinlutshwane ukuze zenele umuntu wonke okungangokuthi umuntu oyedwa usevunyelwa ukuthi athenge imbodlela yanamnede eyodwa kuphela.
Ya uDube Silale ukuthi kathesi into ezitolo nxa uthenga bayasalisa ukuthi uthenge into yakufuna ukuzithenga bayakutshela ukuthi nxa ufuna ukuthukela umele uthenge iphakethe lilodwa nje kodwa wenqosi ekhaya sisemakhaya lapha ngeKhisimusi kufanele la ufike uphethe ukudla okuzanela isikhathi lapho yakuhlezi khona njalo la ngeKhisimusi kodwa lokhu siyabona ukuthi kuzasihlupha ngoba i-2kg yeyodwa ayaneli ukuthi sikwanise ukuthi sisebenzise sibaningi sisemakhaya mbonani kuludubo sibili ozasihlupha.
Osakhulayo uLesi Ndlovu osebenzela kwe-South Africa oze ekhaya kukhefu leKhisimusi ngomunye walabo abakhathazeke ngesimo selizwe.
Hey bra, got a problem la. Sengiphakathi eZimbabwe and ngendlela into ezikhuphuke ngakhona ntwana. Angazi ukuthi ngizosurvive yini ngemali engizenayo le. Hayi, ayivumi phela le. Ngoba ngizenemali eningi but I'm going to use the vent. Because into ezila. Sezilapha mara very expensive kaloku. Angazi ngizobuyela njani le Jozi.
Inkampani elungisa inamnede eDelta ngeviki edluleyo ithe ayisoze yenelise ukulungisa inamnede eyanela ilizwe ngesikhathi sekhefu leKhisimusi okuyinto esinze uZulu abuthe inamnede ezitolo. Kodwa inkampani le ithe izelisa ukupheka utshwala kugcwale phambi ngekhefu leKhisimusi. Ngimele isitudio sendeni seHarare ngiuGibson Bhebhe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo esiseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi bemaphandleni bafikise ugwalo lwabo lwesikhalazo kumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namuhla. Abantu abaningi bathi impilo iqhubeka isiba lukhoni ngamandla eZimbabwe ngenxa yokutshabalala komnotho. Mthwakazi omuhle kwanele olivalelisayo ngontungamilinkomo matukanduna abafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.